Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 20 kuMpalakazi 2020 ngoKip Stube. Endabeni zethu namhlanje, bayakhala bephila ngokuthengisa impahla abathi bakhathazwa ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19.
Siphile esikhathini esibi esibuhlungu kakhulu esokuthi manje senze njani.
Abanye abantu eZimbabwe bathi kukhanya liduma lonyaka ikhefu lekhisimusi.
Abaningi bebengasebenzi lockdown le ngenxa yecorona.
Sokuzele inyanga ukuba umnumzana Joseph Biden agcotshwe ukuba ngumongameli wakwele Melika. Loba uTrumpe lokhu esithi waqilwa kukhetho lolu.
Sekuyikuraha kwebhiza nje, ibhiza elifayo. Ngoba ibhiza elifayo liyaraha. Kwesinye isikhathi ungasondele duze lingakuraha ufelalo.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ubhubhe abantu ababili izolo wathi abedlula ikhulu 104 batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo besithi umkhuhlane lo ubatholise nzima. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi phakathi kwabantu abahlolwe batholakala bele COVID-19 abangamachumi amathathu lane 34 ngabahlala eHarare. Kusukela ngombimbitho lonyaka sokulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lambili eZimbabwe abahlolwe batholakala bele COVID-19, kwathi abafika phose inkulungwane ezilichumi baphepha kumkhuhlane lo. Sokubhubhe abedlula amakhulu amathathu 318. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezifika phose amachumi ayisichiyagalombili 76.3 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19, kwabhubha abafika izigidi ezimbili 1.7 million. Umkhuhlane lo uthwalise nzima abaphila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo. Unkosikazi Lydia Maphosa okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations uthi bathwele nzima abantu abathenga bethengisa impahla.
Abathengisa ama-fruits and vegetables kunzima nakhathesi ngoba ezindaweni lapha kade abantu besebenzela khona kuthe kuqhamuka lomkhuhlane kwathiwa kabame bazakulungisela indawo eziqondileze ukuthi bayisebenzela khona. Lakhathesi ikhansili ayikalungisi ukuthi kumbe abantu bazayahlala laphana ngaphandle kwabalutshwane ababelamashedi yabo abavele besebenzela kiwo. Kodwa lanxa bekhona emashedini benjalo akulabantu abathengayo ngenxa yokuthi abantu kabahambahambi.
Unkosikazi Mary Mayimbo inhlanganiso le eGwanda uthi kunengi okubhekane labantu abaphila ngokuthengisa impahla.
Lakathesi isimo silowu sisibi, kanti esisikhangelane nekhefu lenele lekhisimusi. Abantwana bayabe bekhangele ukuthi bafuna labo izigqoko ezintsha, izicathulo ezintsha, badla ukudla okuhle labo. Kodwa engekhona apho vele kuyaba kuvele kunjani, kuyaba kungela mali kulobunzima sibili. Angifuni ukukamba amanga.
Unkosikazi Lois Gwangwara ohlala eMarondera uyakusekela lokhu.
Ikusasa lethu alimangakuhle kwi-informal sector ngoba kathesi even imali yokuthi abantwana sebayise esikolweni next year sizayithatha ngapha. I-capital yangikhona ukuthi ngiyehoda akusela. Kathesi sikhangelele le holiday le-Christmas, abanye bayabejabula besidla besenzani, thina silamali.
Unkosikazi Charity Mandishona uthi inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations izama ngamandla wonke ukuthi incedise ukuthuthukisa abathengisa impahla ababhekane leCOVID-19.
We have come up with a resilient fund which we are giving to our members.
Sisabumba isikhwama esibizwa ngelokuthi Resilient Fund, okuyimali esiyitholisa amalunga ethu emaphandleni lemadolobheni ukuze baqhube inhlelo ezingabasiza ukulondoloza imuli zabo kanye lokuthi bathole ukudla. Sesisungule njalo uhlelo lokubakhuthaza ukuba basebenzisane bendawonye njengoba ekuqaleni yilo lalo ubezenzela okwakhe ekubiyeni komkhuhlane we-COVID-19.
Because now, because of COVID-19, people were sort of fragmented.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko izolo kusihlwa oveze ukuba liyakhuphuka inani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe.
Goal of our response is to minimize the impact of COVID-19 with a focus on morbidity and mortality.
Injongo yethu ikwehlisa udubo olulethwe yi-COVID-19, sehlise lamathuba okusabalala kwawo lomkhuhlane. Lenani labahlaselwa lokubulawa yilo umkhuhlane lalo lehle. Singanelisa ukulungisisa udubo olulethwe yilo mkhuhlane ehlangothini ezehlukeneyo zomnotho nxa singaphumelela ukwehlisa ukusabalala kwegciwane lakhona.
The many economic challenges and impacts that this disease is caused.
Banengi abantu abathi ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 sokuphazamise indlela abaphila ngayo. Abanye bathi kunzima lokuzivikela kumkhuhlane lo ngenxa yendlala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kusenjalo kulabantu abathi kabasoze bakholise lo nyaka ngekhefu lekhisimusi ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kanye lokuswelakala kwemali. Ubathabile Masuku uzethulela lolu daba.
Omunye wabakhala ngokuswela imali langomkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi sekhefu leli unkosikazi Siphilile Ndlovu.
I-Christmas lo nyaka kayikho, ndinandele kangiyiboni. Akula malungiselelo engiwenzileyo kulungiselela leyo Christmas. Kanti benza athenga ngani okokudliwayo kwangikhona imali yakhona ingekho. Nango mna ngiyisivu 7 imali engiyiholileyo vele kayoneli next week abantu next of next week abantwana bayavula baye isikole. Kho-ke ngilungiselela yiphi ikhisimusi ke mina leyo. Akula kudla imali kayeneli vele ikuzihlalela nje kuyafana nje lensuku zonke sesibheliswa sedembida. Hhayi akula nkinga.
Unkosikazi Nomsa Ndlovu isakhamuzi seNkulumane koBulawayo uthi lo nyaka kunzima ukwedlula umnyaka ophelileyo.
Lo nyaka kunzima nxa sikhangela la kumnyaka ophelileyo. Abantu babesenelisa ukuthi bavakatshe njalo imicimbi yayisenziwa. Okwakhathesi kunzima ngoba akula muntu ovakatshela omunye loba isifiso sikhona. Kodwa esikufisayo ukuthi abantu balandele imithetho ngoba kungayisikho kweZimbabwe kuphela okwenzakalayo. Amanye amakhisimusi ayeza, maybe kuzaba ngcono.
Omunye njalo obambe owangaphansi ngubheka inkosi Ncube.
Koze abaningi bebengasebenzi lockdown le ngenxa ye-corona ivalele zonke izinto kwangabi mnandi lasetown nje abantu lapho abakho ku that mood yokuthi lo nyanga yikhisimusi nje ngani ngenye inyanga nje akukakhanya ukuthi ikhisimusi ngenye inyanga nje ngani ngoJuni kahle makuthi ngukhanyele labafowethu abavele eGoli abavuyanga bonke abanye abavuyanga ngenxa yemisebenzi ukuthi bebengasebenzi ngenxa yabo-lockdown bakhona so yo alo nyaka asazi njalo.
Unkosikazi Mayebongwe Dube esinye isakhamuzi sakoBulawayo laye ukhala ngesimo esibi somnotho langokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Mehluko ngaba khona ngokuthi izulu liyana njengakhonokhane esasikwazi kwakudala ukuthi vele izulu ikhisimusi liyana abantu babe belima. Kodwa okunye akuhlukananga ngesimo esiphakathi kwesikwaso eZimbabwe la wesikhathesi imali eholwa ngabantu kayithengi futhi imali ayitholakali emabhenki. I-transport ukuthi abantu bagade baye emakhaya bayejabula lemuli bayebona izihlobo labangani abasoze bayithole. I-transport i-charge nge-foreign currency abantu bahola i-bond lalo kalitholakali. So kunzima ukuthi abantu bavakatshe izihlobo labangani njengeminyakeni yonke.
Kulabanye abaphila ngokuthunyezelwa imali ngabahlala emazweni achiyeneyo okukhanya engani bengaba lekhefu elihle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sowusele inyanga ukuba umnumzana Joseph Biden wanqoba umongameli Donald Trump ukhetho olusanda kwenziwa ukuthi angene esikhundleni sikamongameli wakwelemelika. UTrump lokhu esithi waqhilwa kukhetho lolu libandla lamademocrats. Kodwa imithethondaba etshiyeneyo ithi akunabufakazi obuveza lokhu. Okwamanje uBiden usedinga abantu abazangena kurhulumente wakhe. Bamangele abantu kwele melika lakwamanye amazwe ngokwenziwa nguTrump. Kodwa iningi labo bathi kusobala ukuba wanqotshwa nguBiden wathola ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. UTrump wathola amakhulu amabili 306. lamachumi amatatu lambili 232. Ulabanya wakubanja lama Republicans wafuna ukuvimba impimela yoketo lolu utalele Congress loba nje abazi ngokweza gala university loku akusuzi kungete uTrump okanya eloku efuna ukubusa ilizwe lemelika. Omunye obalandela uketo lolu umzana Rafael Mtombeni uhlala eDallas, Texas uthi uTrump uza puma esikundleni ngozibandlela.
Sekuyikuraha kwebhiza nje ibhiza elifayo ngoba ibhiza elifayo liyaraha kwesinye isikhathi ungazondela eduze lingakuraha ufelalo ibhiza lakhona. Kodwa ke ngikubonayo ukuthi akulalutho sibili lapha asalwenza ngoba uyazama ukuthi lokhu bengingalalela lapha ngezu umhlangano lo abelawo eWhite House izolo. Sebengathi bayadonselana la ngaphakathi khona ngalesikolweni ukuthi into yona le ayizamayo ayizoze isebenze. Kuliqiniso lokhu ukuthi akusoze kusebenze ngoba akusoze kumvimbele uBiden ukuthi angene lokhu. Ngoba okukhona ukuthi kufanele ukuthi yena alandele iconstitution. Ngoba iconstitution yalapha eAmerica ibeka khona lokhu ukuthi lesi sikhathi akuso yena khathesi isikhathi sokuthi awinde up adobha amagabha akhe wonke eWhite House apheke amabhegi akhe alungise aphume. Yebo ke nxa yena lokhu ehlezi khona laphana mina esengathi ngikukhangela ukuthi nizabona ukuthi uzahlala kuze kube nini. Ngoba lelo langa elika January 20 lizafika kuphela loba uyafuna loba akafuni.
Lokhu kusekelwa unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSeattle eWashington.
Lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abeloku iqoqa imali kulabana abavumayo ukuthi asihambeni siyelwisa i-election. Ukudliwa nje udliwe, akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election. Sizambukela nje mhlaka 20 uzaphuma hambe emzini wakhe.
Isisekelo sombuso welizwe lemelika sikubeka sobala ukuthi kumele umongameli omutsha angene esikhundleni mhlaka 20 ngozibandlela.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibandwa kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elebritane elithi sokulomunye umhlobo wegciwane le-COVID-19 oqhamuke endaweni okuthiwa yi-Kent kulelo lizwe omemetheka okwethusayo. Esethula umbiko lo, umkhokheli wakwelebritane umnumzana Boris Johnson uthe kumele abantu balimuke ngoba umemetheka kakhulu umkhuhlane lo. Uhlangothi olubona ngezemithi kwelemelika luthi abantu sebezahlatshwa ijekiseni esanda kulungiswa yinkampani ye-Moderna. Le yijekiseni yesibili ezosetshenziswa ukulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 eMelika kulandela eyinye eyenziwe yi-Pfizer. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi kunendlala eyethusayo elizweni le-South Sudan elakho ukubulala abantu abaningi nxa bengatholanga ukudla kumaviki alandelayo. Sinesizwe ezamasiko. Namhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo. Sikhuluma ngekhefu lekhisimusi.
Ngiyabingelela abalaleli bakho. Ukhisimusi yebo nansi ifikile. Okokudla nezipho isimo sika 2020 besingesihle. Akukho nto engaphiwa abantu. Iyaxolisa inkosi ukuthi hayi izinto azikalungi kahle. Ngiyakhumbuza mthembu ukuthi i-database ukuregister amagama yikho okuzakwenza ukuthi kusebenzeke ku 2021 okwamanje hayi akulazipho ezaphiwa abantu ngesimo sika 2020 ukuthi bese sibi kakhulu ukuvalelwa lokho ngenxa ye COVID. Ngizwile kulokho Mthembu ukukhuluma ukuthi ikuxwayisa bani inkosi ekupha isizwe. Mthembu uyabona izulu limile liyami izulu liyaqhubeka liyami izulu eMathebeleni. Inkosi ithi abantu abaqaphele. Baqaphele impela ngoba kulobungozi obukhona ngesikhathi sezulu amanzi izikhukhula. Abantu kwesikhathi bayangena nje emfuleni umuntu engazanga akhangelisisa kahle athathwe ngamanzi. Kakhulu laba base South Africa Mthembu ngoba abantu ikhisimusi njani nje bafuna ukuyafika emakhaya. Kodwa ama passport abantu abaningi aphelwe isikhathi. Inkosi ithi abantu abahlale phansi ikhisimusi kuzadlula lokho. Kutholakale bathola ama passport bakwazi ukuhamba ngendlela. Lokhu kudabulapha lokhu kuquma emfuleni kuyingozi ngesikhathi sezulu. Inkosi ithi abantu abangafaki impilo zabo ebungozini ngenxa yokuthi nje ikhisimusi hayi abantu abahlale phansi u-2021 uyeza kuza kuyafikwa emakhaya hayi abantu bese bedabu lapha emfuleni uLimpopo kuyingozi ngalesi sikhathi esifana nalesi ingakhulu sebejika yikho ke lo lesifo sona se-corona abantu abazinakekele ningi impilo ezisilahlekeleyo abantu ababona ukuqatheka kwempilo zabo bangasifake ebungozini
hayi sungavalisa uZulu baba Khumalo
kuloko kukhona ukuthi labantu nxa sebejabule bese kunathwa no inkosi ethi asiqakathekiseni impilo zethu ngalesi sikhathi sekhisimusi abantu nje isizwe kumele sikhule hayi lokho siphunguka siphungule corona siphungule la ungaziphathi kahle kwethu bese si driver siphuzile sinatha amatshwala bese singena ezinkozini hayi inkosi iyacela mpela ukuthi asinakekele impilo zethu sizivikele ngoba isizwe kumele sikhule 2021 sikhangele ukuthi izinto zizabanhle okugcina inkosi iyabonga bonke abantu abasekele inhlelo zayo zokusiza isizwe ama group ama abantu nje osomabhizinisi iyabonga kakhulu inkosi ukusebenzisana kwesizwe ndawonye ukuthi imisebenzi ebiyenza phakathi konyaka u-2020 ibe yimpumelelo ithi khisimusenhle esizweni sonke ekungakhathalekile ukuthi bakuphi abantu kuthwala zomhle lapho elikhona ziphatheni kahle livikele impilo zenu sihlangane ku-2021 ngikutsho lokho ngokuthunywa yinkosi ubulelani lobhengo lakamzulikazi khisimusenhle emnyaka omtsha omhle u-2021
ndalelela ukuthi bakuthi mbonge ubaba uBonman Khumalo isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengo lakhumalo akuhlanganeni singabaphilileyo ngeviki
ezayosokuyisikhathi
sokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami nguNtungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki elidlulileyo
usiphatheleni namhlanje
namhlanje ngifuna sike sicabange ngendaba yekhisimusi ngiyakwazi ukuba ikhisimusi nxa abantu abaningi beyicabanga siyicabanga ukuthenga izigqoko ezintsha siyicabanga engxenye abantu benatha utshwala bekholisa siyicabanga abantu behlangana bezikholisela kodwa namhlanje bengifuna sike sikhangele injongo ekhisimusi ukuthi kathi uNkulunkulu azabe ngumuntu wayekwenzelane. Ngizabala uJohane chapter ka 1 iverse ka 14 uthi yena ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe njengozelwe yedwa kayise egcwele umusa leqiniso. Siyananzelela ukuthi lapho ulizwi kukhulunywa ngoJesu njalo siyabona ukuthi uNkulunkulu wakhetha ukuba inyama. Izwi likaNkulunkulu liyakhuluma kwabaseFiliphi ukuthi yena uJesu enguNkulunkulu wagqoka inyama waba ngumuntu wahlala phakathi kwethu. Into emangalisa ngaye ukuthi wakhetha ukuhlala phakathi kwabantu abampofu, wakhetha ukuba njengomuntu. Kazanga ukuthatha ukulingana kwakhe loNkulunkulu wakuphakamisa, kodwa yena wazehlisa ekwazi ukuthi ulanda ukuzosiza thina abantu. Siyananzelela izinto ezimbili lapho eziphumayo, bengathi ezintathu eziqakathekileyo. Okokuqala ukuthi uNkulunkulu nxa sikhumbula ngekhisimusi kumele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu yena uJesu eyindodana kaBaba njalo la enguNkulunkulu wakhetha ukuba njengathi. Lokhu kutshengisela ukuthi uNkulunkulu watshengisa uthando kakhulu, ngoba uJohn chapter 3 verse ka 16 ethi uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka waze wanikela indodana yakhe eyodwa. Kutsho ukuthi uNkulunkulu uthando lwakhe lo lwamfuqayo ukuthi abuhlale lathi abe njengathi. Lanamhlanje uNkulunkulu lokhu ephakathi kwethu. Akula dubo lwakho ongaba lalo uJesu angazange adlule phakathi kwalo. Yena uNkulunkulu wabuya lomusa. Kungala musa kaNkulunkulu singabe azisolutho thina. Umusa kaNkulunkulu yomenza ukuthi izono zethu nxa ezikhangele sezigezwe ligazi likaJesu kasaziboni. Umusa kaNkulunkulu ukuthi uJesu wabhadala konke okwakumele kubhadalwe nguwe lami, ukuthi thina sibonile phambi kwaNkulunkulu. UJesu wathatha ke ukutshaywa nguNkulunkulu kwabaphezu kwakhe. UJesu wathatha imbadalo okwakumele ibe khona yabaphezu kwakhe, walenga esiphambaneni wafa elengelani ukuthi umusa kaNkulunkulu ungene ube phakathi kwethu. Sonke ke sesikwazi ukwamukela lowo musa ngenxa yokuthi uJesu wabuya lapha emhlabeni wafa waphinda wavuka. Nxa udinga indlela eya kuNkulunkulu ikuJesu, akula elinye iqiniso elidlula khonapho. UNkulunkulu weza ukwenzela ukuthi wena uthole umusa, ukwenzela ukuthi wena uthole iqiniso, ukwenzela ukuthi wena ubekwazi ukuthi ulawe ngaso sonke isikhathi. Ngakho namhlanje into eqakathekileyo ukuthi lawe thabatha ke iqiniso lomusa lo kulabo abangamaziyo uJesu. Ufuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi ngalithi sikhathi sekhisimusi ube mazi uJesu. Vula inhliziyo yakho angene abuse phakathi kwakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Nkulunkulu siyabonga ngegama likaJesu kulabo abafuna ukuzinikela kuwe. Siyabathandazela ukuba ube yinkosi lomsindisi wabo. Siyathandaza ukuba ubasize ngalesi sikhathi, sithokozele ikhisimusi ukuba Nkulunkulu wena Jesu uzalwe kakutsha enhliziyweni zabo. Ngegama likaJesu, amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sokwisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Nali chona njani mthwaka kwemohle zimpapo mohle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silomhlabeleli okwaziwa kakhulu koBulawayo uMJ Sings osanda ukukhipha ingoma entsha engaphansi ukuthi ihloke sithi Celebration Anthem.
Tonight is the night. We will celebrate this.
Let us celebrate this life we have had. We have been through hell and back. MJ, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi ngale ngoma.
Sanibonani balaleli ekhaya. Ngiyajabula ukubalana today. Celebration anthem ingoma ekhuluma ngokwamukela into ezenzakala empilweni. So ngaba into ezimbi kube into ezinhle but yona nje ikhuluma ngokwamukela lezo zinto.
Kodela. Okile.
Mangalaleli ingoma le ikhuluma ngestory ngisasemncane. Mangimncane mayihlezi emasali lomdala. So ngithi umdala angizwisisi why umakhelwane umntana wakhe nezinto lezo. Umdala athi kimi mfana kumele uzwisise ukuthi empilweni yonke into inesikhathi sayo. Nomasala bese sithi kimi empilweni funda ukuphila njengomuntu onazo zonke izinto noma ungenazo ngoba ezinye izinto sinazo kodwa awukazitholi. Inyaka empili edlulayo after isikhathi sonesingxoxe nabo umasala betshayishona amazwi akangitshela naseqala ukungena ekhanda lami ukuthi yonke into inesikhathi sayo.
Ubusuhambe isikhathi eside ungakakhiphi ingoma entsha. Kuyini okwenza ukuthi uthathe isikhathi eside kangaka ukukhipha umculo omusha?
Buzo lo ngithola kakhulu. I-music sike sathi nje sike sithathe isikhathi sami ukujiyisa umculo wethu but njengomuntu ohlala esestudio music ukhona sazama ukulungisa nje sewupackage kuhle. So celebration lesicabanga ukuthi yazi umnyaka ngekuphele nje singakhiphanga lutho singazwisanga abantu. Okunye ukuthi not only am I a musician but also I'm a songwriter. Isikhathi esiningi senza ama-projects esiyabe siwabhalela like amanye ama-artist kodwa I promise you ukuthi 2021 so nika more music.
Isikhathi sesidliwe ngumangoyi gqiba ingxoxo yethu.
Ngithanda ukubonga lonke balaleli ngokungisupporta kulaba ababefuna ukulalela more music esiyenzayo. Bengachecka ku-YouTube, MJ Sings, iTunes, Spotify, Amazon, la your same name MJ Sings. Ku Instagram ne Twitter at @IMMJSings.
See, my father used to tell me that there's a time for everything in life. There's a time to rejoice in life, and there's a time to be sad in life. And my mother used to tell me, never hesitate to live your life. When it's gone, you'll be gone for good. So rejoice, cause we will celebrate this life we have. This life we have, we have been through hell and back. But one thing for sure, oh, tonight is the night.
Zulubendaba, sithanda ukubonga uMJ Sings ngokungena kuhlelo Celebration Anthem, ingoma yakhe entsha. Isikhathi sesidliwe ngumangoyi, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Kodwa lingakhohlwa Zulubendaba ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa labahlabeleli abasakhulayo, sililibazisa njengoba isikhathi seKhisimusi sesifikile. Olevalelisayo, ngiyenjabulo, igama lami nguMaikove, thokoza omuhle Zim. Papo Mushe, so shagana ngolo sibili. Bye bye.
When it's gone, you'll be gone for good. So rejoice, live your life in full. Kulega, okile, and be alone. Kulega, okile, and be alone. Celebrate this life we have, this life we have. We have been through hell and back. But one thing for sure, tonight is the night. We will celebrate this life we have, this life we have. We have been
through hell and back. Ngiyabonga kakhulu uMaikove uNtlokusasa. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebeselazo. Bayakhala abaphila ngokuthengisa impahla abathi bakhathazwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Abanye abantu eZimbabwe bathi kukhanya lizabaduma ikhefu leKhisimusi lonyaka. Sokusele inyanga ukuba umnumzana Joseph Biden agcotshwe ukuba ngumongameli wakwelemelika loba uTrump elokhu esithi wathilwa kukhetho lukamongameli ngumnumzana Biden nabanye bakhe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisa ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.